kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi bapha bangcwatshwa abanye endaweni ezazakalayo nezinye ezingazakaliyo, kodwa bakwenza khonoko befuna ukuthi ilizwe leli likhulule. Yikho esikubongayo, yikho esikuthakazelelayo, yikho esikucabangayo kulanga lona leli.
Iningi eHarare limanyene labanye ilizwe lonke jikelele ukunanza usuku lwamaqhawe azinikela impilo okuyalwela inkululeko yelizwe olwe Heroes Day.
Ngwakulumende ngosungumama if to make sure ukuthi bayahambe esikolo, bayadla, bayagqoka, but all transport ukuya bona ogogo emakhaya. Ngamafikshane ngithi uhulumende kangela ama-veterans, ama-widowers, lalabo abaseleyo kangela intandane zonke. Social welfare layo ibeef you up.
Kunanzwa usuku lwamaqhawe edolobheni leGwanda, abantwana babo bekhala ngokunganakekelwa nguhulumende. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders liqhubekela phambili lidlala kuhle. Selokhu lizibambe esidukwini umqeqeshi omutsha uMandla Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uzulu weHarare umanyene labanye ilizwe lonke jikelele ukunanza usuku lwamaqhawe azinikela impilo ukuyalwela inkululeko yelizwe ole Heroes Day. Ekhuluma embuthanweni weHarare, uMongameli Emmerson Mnangagwa uveze ukuba lanxa uhulumende wakhe ezimisele ukulondoloza amalungelo oluntu, akusisekelo sombuso, lokho akutsho ukuba abantu sebengazenzela abakufunayo besephula awabanye. UMavis Kamah usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UZulu obekulomkhosi owenzelwe eNational Heroes Acre ubejatshuliswa ngomculo lwangokunye. UMnangagwa uthi okumqokayo ukuba uZulu aqakathekise ilizwe lakhe asebenze njengebumba, hatshi ukudoniselana lodlakela, ngoba lokho kungasakhi isizwe.
We will with greater resolve
sizolondoloza amalungelo akusisekelo sombuso. Sinanzelele ukuthi lawo malungelo akusisekelo sombuso asesetshenziswa indlela engayisiyo.
Umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela lendaba zabalwa impi yenkululeko uMnumzana Victor Matemadanda uphathe udaba lwabe-MDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa lokuqoqa utshengisela mhla ka-16 Ncwabakazi ethi ukuzikhohlisa. Kodwa isikhulumeli se-MDC uMnumzana Daniel Mulukele uthi abakwenzayo yikulandela umthetho wona obavumela ukutshengisela njengokuthiwo isisekelo sombuso.
I-High Court a few months ago iyethulele i-judgment labo abantu abafuna ukutshengisela mba bafuna ukumatsha, they can notify the police ukwenzela ukuthini amapholisa abe-make sure ukuthi kule law and order. High Court iyacaca ukuthini amapholisa akanalungelo lokumisa abantu abafuna ukudemonstrate.
Umlukele uthi kunje abalungiselelo okutshengisela kwamhla ka-16 Ncwabakazi esekusibanga esiphezulu njalo akubuyelwa muva.
Thina njenge-MDC siqhubela phambili ngamalungiselelo, siza make sure ukuthini kuyabe kulama-marshals, kuyabe le ndlela zonke ezitsheneyo ukuthi imatch yethu iqhubekele ngokuthula kungela violence.
Umsekeli womkhokheli ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uLouis Mathutu uthi babalindele kulokho kutshengisela bezomelana nabe-MDC.
Bayini abaza kuyitsho, siza kuma silinde umhla ka-16 njengoba esiseduze nje. Ngabenzi abakwenzayo, thina lathi sizokwenza okwethu ngendlela yethu ukulondoloza ilizwe.
Esekhuluma phezu kokuqakatheka kosuku lokunanza abalwa impi yenkululeko, uMathemadanda uthi lungo luqakathekileyo hathi kuye labezanu PF kuphela, kodwa uZulu wonke eZimbabwe.
Abaningi bapha bakwenza khonoko befuna ukuthi ilizwe leli likhulule.
ikwesi kubongayo ikwesi kutakazelelayo
umkhokheli weqembu lendo sakusa Morning Star uCosmas Siziba ulandisa ngokuqakatheka kwaleli langa kuye njengosakhulayo
usuku lwalamhla lutsho ukhulu kimi njengomuntu osakhulayo sibona imbali lapho esivela khona lalapho kumele khona so ke kithi kuqatheke kakhulu ngoba sihlonipha amabutho ethu ayiwona silwela empini abayibona abasilwela lelizwe
umongameli Mnangagwa uthethe leli thuba ukunikeza izicoco kunkokheli enhlanganisweni ezijiyeleyo kanye labaqhuba umsebenzi wokusiza uZulu ngesikhathi ehlelwe luduko lwezulu lwesikhukhula eChimanimani ekuqaleni kwawona lo mnyaka laba babalisa uMnumzana Bishop Barajuli we-United Nations kuleli kubongwa ihlandla lakhe alidlalayo ekubuthaniseni usizo ngesikhathi leZimbabwe lehlelwe ingozi yezulu elaletha umonakalo omkhulu lemva zabantu eChimanimani. Kubongwe njalo okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika engomele ele-Democratic Republic of Congo kuleli u-ambasada Mwananga Mawapanga. Lo mnikazi wenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet uMnumzana Strive Masiwa laye utholiswe isicoco kubongwa umsebenzi owenziwa ngabohlangothi lwe-Higher Life Foundation enkampanini le. UZulu uqhubeke elibaziswa ngengoma zokholo lezomdabu ebezihlatshelwa ngendima ezehlukeneyo ebezivelela kumaqembu athiyeneyo abalisa elendosakusa Morning Star elembira zenarira kanye lele police band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Usuku lolu lunanzwe enkulumane Provincial Heroes Acre koBulawayo lapho inkulungwane zabantu ebezithe gwaqa kulemculo lokubeka amaluba emathuneni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngugcwele.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene eBulawayo Nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwa impi yenkululeko abaphilayo lasebabhubhayo. Usiba lukhulu engumphathintambo wendaba zakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ochasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Lilanga elokuhlonipha amaqhawe eliqakatheke kakhulu eZimbabwe ngoba abaningi silemsebenzi sifundile ngenxa yabo bona abantu esithe sizobahlonipha namhla ngoba bakhululile izwe leli. Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu esibuthene ngabo namuhla bona balwile bakhulula abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu but abantu sebekhohliwe.
Umlweli wenkululeko uMnumzana Chinga Dube ukhuluma ngokuqakatheka kwelanga le-Heroes Day.
Hayi, ilanga eliqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe bonke ngokukhumbula amaqhawe alahlekelwa zimpilo zawo.
Ilunga ledale lephalamende uSenator Molly Ndlovu ukhuluma ngombuthano wanamhlanje.
Namhla sibuthene lapha ngenxa abafowethu laba abalele lapha. Abafowethu laba abalele lapha bayingxenye yethu. Yibo abenza abantu bakukholisa kangaka. Babone abantu bonke laba betshenile. It's through the sacrifice yalaba abantu abalele lapha.
Umlweli wenkululeko uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uthi ilanga lalamuhla liqakathekile.
Ilanga lanamuhla mbona ngani liqakathekile ngoba sicelebrate amaqhawe akhulule izizwe leli alulelayo ukuthi abantu bakhululeke. Wakathesi ngibona ngani uhulumende uyakhuluma ukuthi uyazama kodwa akukakhanyi ukuthi kwenzakalani ngoba into lokhu zikhoyela nsuku zonke.
Umlweli wenkululeko owalwa impi ekuviyo leZipra uMnumzana Andrew Ndlovu uthi balwa ukulwa okuhle sebetshiyele abasakhulayo indima eseleyo.
Hayi, thina sikujabulelayo njengamawoveti ukuthi owethu umsebenzi sawuphetha njalo asisweli lutho ngomsebenzi esawenzayo. Sibone ngani okwethu ukuthi sesitshiyelele igeneration ebuyayo ukuthi la iqhubekisele phambili.
Ilunga ngiyabonga lebandla elibusayo umnumzana Elfas Mashaba uvumelane loNdlovu ethi ilanga lalamuhla lamaqhawe liqhakathekile.
Ilanga lalamhla liqhakathekile kuZulu wonke eZimbabwe ngoba lilanga elaletha inkululeko kithi.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre lamhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Ncube laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye lamapholisa abalweli benkululeko labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngunanzwa usuku lwamaqhawe edolobheni leGwanda. Abantwana babo bakhala ngokunganakekelwa nguhulumende ukuthi amalunga aweZipra afuna abanye babo ababulawa ngesikhathi sombhoqazwe wegograwundi bengcwatshwe kutsha. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Imuli zamaqhawe alelwa inkululeko yelizwe leZimbabwe namhlanje bezithe kwaqa lapho kubekwa khona amaqhawe edolobheni leGwanda zikhumbula obaba labomama abazinikela impilo yabo ukukhulula ilizwe. Izihlobo zamaqhawe ziveze ukujabulela leli langa laloba zilokukhonona ngendlela uhulumende abaphatha ngayo. Umnumzana Damoka Mangena, umntwana weqhawe umnumzana Nefat Mangena, uthi lamhlanje bebenanza imisebenzi kayise esithi kungayisuye labanye bakhe ngabe akukola ukukhululeka elizweni.
Uhulumende laye akhangele ukuthi abantwana bama-veterans bangabi yintandane kuze kukhanye. Ngakuhulumende ngosungumama, you have to make sure ukuthi bayahamba esikolo, bayadla, bayagqoka, bathole transport ukuyabona ogogo emakhaya. Ngakuvuma so ngamafeature ngithi uhulumende kangela ama veterans ama widowers lalabo abasele kangela intandane zonke social welfare layo ibeefiwe up ngama resources.
Umnumzana Austin Vodloza Spanda ngomunye wabalwa impi enkululeko ekubutho leZipram uthi laloba benanza leli langa ulokukhathazeka ngabanye bakhe abalokhu bengakabekwa ngokufaneleyo.
Leli langa elamaqhawe namhlanje akusiloni ilanga okumele lithathwe nje lula, lilanga liqondileyo, lilanga elihle, kodwa liliphutha leli langa ngoba amanye amaqhawe sesithethilizwe alandelwa izanu, abulawelwa egangeni, afihlwa egangeni. Pho nxa sesicelebrate ukuthi amaqhawe asebenza into enhle ngokukhululwa ilizwe, laba abafihliwe ezimbalwini baza celebrate nini?
Esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube uthe uhulumente uzimisele ukuthuthukisa impilo yabalwa impi yenkululeko. Emazwini akhe umongameli Mnangagwa ubonge uZulu ngokubekezela kwakhe ngalesi sikhathi ebhekane lobunzima boqonga kwentengo esithi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisa umnotho welizwe. Iningi lezakhamiza leli dolobho kazizange zizihluphe ngokuyananza lolu suku njalo umkhokheli wabalwa impi yenkululeko ezansi emaNdebeleni umnumzana Sekthini Ncube uthi kuyadingeka ukuthi uZulu afundiswe ngokuqakatheka kwamalanga afana lala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Intengo yamafutha ezimota isiyengezelelwe njalo okwesine lomnyaka. Ilitha elilodwa lamafutha la selithengiswa nge-$9.09 kusukela ku-$9.01. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa ukuthi intengo yamafutha izahlala ikhuphuka ngoba iphansi kakhulu nxa iqathaniswa leya kwamanye amazwe. Lokho kutsho ukuthi intengo yenye impahla ezitolo layo izaqonga. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Bednico Bebe njalo ophatheke kwezembusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
kuliqiniso sithi kodwa ke ngakutsho ukuthi into zonke eZimbabwe seziphelile kubangwa ke ukuthi ke wona amafutha phela yiwo athwala zonke izinto lapho ezithengiselwa khona. So ke ngaleso sizathu ukukhwela kwamafutha kutsho ukuthi yonke into ke sikhwelile. Sibona nje emavikini ayadlulileyo ke bakhweze kanye baze bakhweze ngama-toll gate. Sibona ke uhulumende kathesi ungakhangela i-fuel yona ngwayo xa beyithenga lapha abayithenga khona ngende elizweni i-pipeline babhatala imali yangaphakathi kwelizwe i-US dollar kodwa ngobe sebezethenga ke bezeyithengisa ke ngamabhondi. Kodwa ke khonokho sokubangela ukuthi abanye bakhona abantu asebekwenza ke sebesenza lokhana ukuthi ke i-fuel ingabuya uphiwe mhlawumbe 20,000 liters kuzathengiswa 5,000 liters kuphela 16,000 uyithole ke sisiya emkambo wemnyama ngoba babe besenza ke ukuthi bathole yona leyo i-foreign currency ukuthi aphinde ayandilise futhi ukuthi athenge enye i-fuel azeyithengisa.
Wona umkambo omnyama ithengwa ngemalini? Iyabe isikhwezwe imali na?
Ye emkambo omnyama uzafika ukuthi bakhona abanye abantu esingaziyo nalama-license okuyithengisa emagazini. Bona kobulayela ama-garage port amane engikwaziyo athengisa i-fuel nge-foreign currency. Bayithengisa ke kathesi bona ibisiyi-$1.35 ilitha elilodwa. Kube sekuthi umkambo omnyama-mnyama sathengisele zote. Kuyadlabanye bathengisa $1.50 abanye bathengisa nge-$2.
Kodwa wona atholakala lula yini amafutha ezimoto lawa singasakhangeli emkambo wensitha kodwa sikhangela lapho amele atholakala khona? Atholakala sonke isikhathi na?
Khona-ke ubona izindwendwe zezimoto okuthi igalazi lelo lalelawa amanye abe engalawo amagalazi yamafutha ngezinye indlela nxa amanye amagalazi anamafutha kutho ukuthi-ke kuzima kokuthola amafutha.
Lo ngumnumzana Bednico Pepe usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe lokuthi lichoni embalini yeZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izakhamizi zeKashmir okuyindawo ebuswa ngele India bezigcwele endaweni zokukhonzela ukholo lwabesimuslim benanza ilanga ele Eid al-Adha okumele libe lemicimbi ehlukeneyo kodwa belingelanjabulo ngoba ele India lafaka imigoqo kanye lokwethula umthetho owalela abantu kuhamba-hamba ngemva kwehola lesithupha. Uzulu wakwele Hong Kong uselamaviki etshengisela ugcwale enkundleni yesilindweni sendizamchina okubangele ukuvinjwa kokuhamba kwendizamchina zonke kusukela lokuhlala esilindweni lesi namhlanje. Akuladlakela oluselubikiwe kulokho kutshengisela kodwa abantu babika lokho begcwele phakathi osokuphambanise izihambi ezisebenzisa indizamchina esilindweni lesi. Uhulumende weBotswana usesemaphethelweni enkulumo zokunikeza abokuza abahlala kulelo lizwe amaphilisi awokulwisana lokusabalala kwegcikwane lengculaza awama-ARVs. Kunakanelwa ukuba kulenani elingaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 abavela kwamanye amazwe abaphila legcikwane lengculaza kulelo lizwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Botswana ngelinye lamazwe alenani eliphezulu labantu abaphila legciwani lengculaza umhlaba wonke jikelele lingelesithathu ngemva kwe-Eswatini kanye leLesotho. Kodwa iBotswana iphambili ekunikezeni izizalwane zalo amaphilizi ayanqabela ukumemetheka kwegciwane, inikeza bonke abagula umkhuhlane lo ama-ARV kungelambhadalo. Noma nje izizalwane zeBotswana zithola amaphilisi la akulula kwabokuza okumele bawathenge ngentengo ephezulu kakhulu. Ingcwethi kwezempila kahle zithi lokhu kwenza kukahulumende weBotswana kuyisela emuva imizamo yonke yokulwisana legciwane. Ngokunjalo uhulumende weBotswana ebambisana lenhlanganiso yesikhwama sakwelemelika esiphathisa enhlelweni zempila kahle eye President's Emergency Plan for AIDS Relief iPEPFAR uphakathi kwemizamo yokuqala kunikeza abokuza ama ARV kungela badalo. Isikhulumisi senhlanganiso kahulumende ebona ukulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza, umnumzana Richard Mathale uthi sekusele nje ukuthi idale labaphathi intambo kahulumende ele cabinet liphumele sinqumo phezu kwalolu daba.
Cabinet has since
I cabinet isinike amacebo ngaphansi kwamphathi intambo wezempila kahle uDokotela Madihele. Kukhona okuncane okumele kulungiswe ngaphambi kokuba udaba lolu lubuyiselwe ku cabinet ukuze babe yibo abalelizwi lokucina phezu kodaba lolu.
Determination of the matter.
Umqondisi wePEPFAR kweleBotswana umnumzana Dan Kronslaker uthi kuqakathekile ukuthi abokuza labo bathole amaphilisi ama-ARVs ngoba kungenjalo bazaqhubeka bethelela abanye igciwane.
We are the only country in
silo lodwa ilizwe emhlubulweni wangezansi kwe-Afrika esinganikezi ama-ARVs kwabokuza. Kunakanelwa ukuthi kulabafika inkulungwane ezingamashumi amathathu abokuza abale gciwane lengculaza, iningi labo kungabaphila ngokuthengisa imizimba. Ngakho baqhubeka phambili bethelela abanye. Uhulumende angadlulisa isinqumo lesi kuzaphathisa ukuyehlisa inani labantu abathola umkhuhlane lo.
Inhlanganiso yePEPFAR ithi izaphathisa uhulumende weBotswana ngemali ngoba ukungezelela inani labantu abathola ama-ARVs kuzakudla esikhwameni sikahulumende. AbeZimbabwe kweleBotswana balamukele inyathela lokuzama ukunikeza abokuza ema-ARVs. Umnumzana Rodwell Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eHabron kweleBotswana uthi kuqakathekile thekile ukuthi abantu bonke baphiwe ama-ARVs mahala uma impi yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculaza inganqotshwa.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi iBotswana linikeze ama-ARVs kuma-foreigners ngoba ama-foreigners aphila lamaTswana khonapha. Nxa bencitha olunye uhlangothi umkhuhlane uzakontinua umemetheka.
Umoyo uqhubeke esithi inani eliphezulu labaphila ngokuthengisa umzimba kweleBotswana ngabeZimbabwe ngakho ungaphathisa kakhulu uma sebengathola ama-ARVs.
Inxa yesimo esibi ekhaya sibona odadewethu sebezithengisa imizimba emadolobheni afana leFrancis Town laseHaveron. Kungaba yinto enhle kakhulu bona laba abalegciwani bethele usizo senqabele kulahlekelwa imphefumulo emnene.
Umnumzana Mthabisi Dube yena uthi abokuza kanye lezalwane zeBotswana sebelezimuli ngakho bekungayenzi umqondo omuhle ukuthi omunye wababili abathandanayo athole ama-ARVs uma egula kukanti omunye wakhe engawatholi.
Yeah, sibona ama cross relationships amaningi lapha phakathi kwama foreigners kanye lama locals. Ngakho kufanele ukuthi uma ababili begula bonke kumele bathole usizo lwama ARV hathi ukubandlulula.
Uma kungaphumelela iBotswana ikhangelele ukuqala kunikeza abokuza ama ARVs lomnyaka ungakapheli. EBotswana umuntu omdala oyedwa kwabane phakathi kwabaleminyaka yaphakathi kwangamachumi amahlanu lamachumi amane la isichaka lolunye uphila legciwani lengculaza. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders liqhubekela phambili lidlala kuhle selokhu. Ezibambe esidukwini umqeqeqeshi omutsha uMandla Mpofu. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders likhuphuke lahlala endaweni yethoba munomunye lile mihlomelo ngamachumi amabili lantathu ngemva kokudlala imidlalo elichumi lesikhombisa ngemva kokunqoba elikwenzela eBlack Rhinos ngomgqibelo ngokwakuqala kumidlalo yelonyaka kuba iqembu leLenders linqobe imidlalo yelandelana kusigaba sePremier Soccer League njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebezifakele yamihlo ngokunqoba kwabo lokhu.
If you start winning as a coach, there's a lot of pressure of winning the next game.
Nxa ungaqala ukunqoba ungumqeqeshi uyabe usuzokhele amalahle ekhanda ngoba abalandeli libabe sibekhangile ukuba unqobe njalo emidlalweni olandelayo. Osekumele sikwenze ukuba sinqobe sidlala ibhola elinathisa amanzi ngoba uzathola ukuba abalandeli abangabonanga umdlalo wethu babe bethabile nxa besizwa ukuba sinqobile ikanti obone umdlalo yabe khonona esithi kasidlala ngakuhle. Gimi kodwa okusemqoka okwakhathesi ikuthola imiklomelo emithathu.
Phezu kwengalane yemiklomelo iqembu leFC Platinum Yilweli lokhu likhokhela loba nje lona beliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kulimpela viki lapho elibe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu lenyasa Big Bullets elase-Malawi emdlalweni we-CAF Champions League. Iqembu leFC Platinum lile miklomelo ngamachumi amathathu lambili ngemva kokuba lidlale imidlalo elichumi lesikhombisa ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu leCapes United lona elinqobe eleManyika Diamonds nge-1 kanyanga ngensonto njalo lile miklomelo ngamachumi amathathu lowodwa njalo eselidlale imidlalo elichumi lathoba mnembili. Iqembu leChicken Inn bengene kwimidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesibili njalo bekukhangelelwe ukuba mhlawumbe lingahle lindize liyehlala phezulu kodwa linqotshwe nge-2-1 ngeleZPC Kariba layala lilokhu lile miklomelo ngamachumi amathathu. Emsileni wengalane kule qembu leBulawayo Chiefs lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Chapungu njalo lile miklomelo elichumi lantathu. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leYada lona elile miklomelo elichumi lanhlanu njalo elibe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Wange, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leTel 1 elile miklomelo elichumi lesithupha zikanti endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leMshawani Stars elile miklomelo elichumi lesikhombisa njalo linqotshwe nge-2-0 leDynamos ngensonto. Elinye njalo iqembu elizwe leZimbabwe emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-Triangle libhaxabule iqembu leRookins 5-0 kuhlandla lakuqala elomdlalo womncintiswano we-CAF Confederation Cup ngensonto. Imidlalo yehlandla lesibili izadlalwa ngemva kwamaviki amabili. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yomculo kamampintsha esithi angisona ke esiletha ekuqineni kohlelo lwethu lanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weHarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanzwa usuku lwamaqhawe azinikela impilo ukuyalwela impi yenkululeko. On the Heroes Day kwezemidlalo, iqembu leHighlanders liqhubeka lidlala kuhle. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.